lokho kuphuma emhlanganweni abaleli bandla abawenze lentatheli izindaba oqhutshelwe eHarare namhlanje. Isiphathamandla se-CCC unkosikazi Ellen Shiriedenga uthi njengebandla sebethole ubufakazi bokuba iZEC ifuna ukuphazamisa ukhetho lwama-by-elections.
Izinto ezithize esikhala ngazo njengebandla ekhokhelwa ngoba kuchamisa ile-CCC, ikakhulu nxa sikhangelisisa indaba ye-voters roll, sibone ukuthi kulezinto ezingahambanga kuhle. Sikhangela ukuthi kulabanye abantu ade bevota kwamanye ama-polling station kumbe kuma-wards kukhetho lolo lwadlula ngo-2018 kumbe 2013, but khanye abantu laba basusiwe sebevota kwezinye indawo ezithile kabatshelwanga. Njalo sibona ukuthi mdlana ngolanga lokhetho abantu bazalahleka babebhudabhuda bedinga ama-polling station ukuthi bebone ukuthi amabizo abangaphi.
Uqhubeke sithi umumo oselizweni unzima kakhulu kubandla lakhe ngoba lalabo ababhalisa ukuthi bancintise kukhetho lwama-by-election okumele batholise ithuba lokuthi bakhankase bayahlukunyezwa.
Kulodaba lolo lokuthi lona esingathi electoral environment ekukampena, sibona ukuthi thina ukukampena kwangikhona akukho lula njengebandla le-CCC. Khathesi silenkokheli zethu ezibotshwayo, u-organizing secretary wethu wabotshwa, lo-chairman wethu e-Midlands wabotshwa ezama ukukampena. And kunsuku lezi ezidlulileyo sibona u-vice president webandla ubaba uTendai Biti uke wabotshwa.
Umsekelo wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Osalo Siziba uthi njengebandla okusalayo ukuthi bazabanjwa ngamandla ukutshengisela lokuya emthethwandaba.
Okuqala ukuthi sisakhulumisana labezek ngenxa yokuthi thina njengenhlanganiso ese-registry okusemthethweni sizakhuluma labo ukuthi sibonisane ukuthi kwenziwe njani into zilungisiswe. Yindaba yokuqala ukuthi ayidalo kukhulumisana. Okwesibili, sizayenza ukuthi ayi-public interest litigation kuye madala ukuze kube into lezi zilungise nxa singazwanani, ngoba thina silelungelo njenge-stakeholder ukuthi sihambe emakhothi ukuze into zethu zilungise. Okwesithathu, nxa into lezi zingalungisanga sizasebenzisa ilungelo lokutshengisela ngenxa yokuthi nxa lokuyana kuyala lokuya kuyasila lilungelo emthethweni ku-constitution yeZimbabwe ukuthi sitshengisele ukuze besize ukubana njengabantu beZimbabwe njengezizukulwane zeZimbabwe silalilungelo lokuthi ama-elections ehodwe free, fair and credible.
Kodwa isikhulumeli se-ZEC unkosikazi Letitia Kazembe uthe ikomishini yakhe ingabe ilamaphutha lapha lalaphaya okuyinto etholakalayo ebantwini.
Honestly bakithi, singathi why would we rig ama-elections we're not taking any elections in show. Abula, kathesi asho sengithi i-VR bakithi. Abantu balokhu esethimini, hhayi abantu basethimini, abanye asho they are busy. In there, whatever, trying to get ama voters. And so they are outside, they are doing ama votes, but they are doing ama votes. Why should we do that? What benefit do we get from that? Ama missions will be done, and so on, and whatever. But we do only sitting up, planning, the Yonki Commission, Yonko, seeing as finally,
eminyakeni ngazo zonke izikhathi kuqhutshwa ukhetho elizweni, inhlanganiso ezisebenzisana loZulu ezibona ngamalungelo oluntu zivame ukusola iZEC ngokuphathisa ibandla elibusayo ukuthi licile ukhetho, kodwa yona ithi yenza umsebenzi wayo okusemthethweni. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.